Kodwa kumele usebenzise ukholo kuNkulunkulu ukukwenza kusebenze. Bona ngakho lokuvuka kwakho uqobo ngaphakathi kwakho, ukuvuka kwakho kuhlezi ngaphakathi kwakho emoyeni wakho. Manje liyazi lapho uJesu esifa isiphambanweni, umphefumulo wakhe wehlela esihogweni, futhi wachumayela imiphefumulweni eyayisentolongweni, engazange iphenduke ezinsukwini zokubekezela zikaNowa. Umzimba wakhe waya engcwabeni, kodwa engakafi, wanikela umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu. Ezandleni zakho ngibeka umoya wami. Ngakho uyabona, umoya wakhe waya kuNkulunkulu, umphefumulo wakhe waya esihogweni, umzimba wakhe waya engcwabeni. Manje lo moya owawukuye wawungumoya kaNkulunkulu. Lo moya ngezikhathi zendulo langendlela ezithiyeneyo wagcoba abaprofethi ukuletha umbiko ebantwini ensukwini zokucina ngoKristu. Futhi manje kulezi insuku lapha ngevangeli, manje lapho sisemukela uKristu enhliziyweni zethu, lapho kulakho konke esikudingayo kule mpilo elaphakade. Manje uKristu wayengeke aphenduke kuze kugcwaliseke insuku ezintathu, ngoba umoya wakhe wawungemuva kweveyili njengomgoqo, njengalokhu ukuthi wayengeke acaphele ngale kwalowo mgoqo, ngoba kwakuyilizwi elikhulunyiweyo likaNkulunkulu ukuthi wayeza kulala engcwabeni okwensuku ezintathu lobusuku obuthathu. Manje wayengeke aphenduke kwaze lezo nsuku ezintathu lobusuku seziphelile. Khona-ke lapho insuku ezintathu lobusuku seziphelile, umoya wakhe wakhululwa wahamba uqonde khona kanye emphefumulweni wakhe, futhi umphefumulo wakhe waphenduka, futhi wathatha umzimba, futhi wagcwalisa lokho akutshoyo. Ngilamandla okubeka phansi impilo yami, ngilamandla okuyithatha njalo, ngilamandla. Manje munye lamunye wenu ulamandla ngendlela efanayo, ngoba lingamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu. Futhi wona umoya ophakathi kwakho lokhu kusa, umoya ongcwele ophakathi kwakho lokhu kusa, lo moya ongcwele ofanayo uza kuvusa. Ngakho ulamandla okuzivusa sibi sakho uphenduke. Lapho usifa, umphefumulo wakho uza kuhamba ngaphansi kwe-altari likaNkulunkulu, hathi khona ebukhoneni bukaNkulunkulu. Manje umoya wakho uza kuya kuNkulunkulu, kodwa awungeke uphenduke. Khumbulani eBhayibhilini kwathi umoya, imiphefumulo engaphansi kwe-altari ikhala, Nkosi koze kube nini, koze kube nini, futhi babengela kuphenduka kwaze kwagcwaliseka imibhalo, futhi njengoKristu wayengeke aphenduke imibhalo ize igcwaliseke. Khona-ke emva konke lokho okwakwenziwe, konke ukuhlupheka sekuphelile, futhi labazalwane sebehlupheke izinto ezifanayo, kumbe sesihlupheke njengokuhlupheka abakwenzayo lokunjalo, khona-ke ngalolo suku liza kuba kwazi khona kanye lapho elalingcwatshelwe khona. Umoya wakho uzakhululwa kuNkulunkulu, futhi uzabuya emphefumulweni. Manje umphefumulo uyileyo ngxenye yakho okwaziyo lokuzwisisa inhlakanipho yakho. Liyakhumbula umbono engaba lawo kungasi kude, kumbe ukuntshintshwa okuncinyane ngaya kuleyo ndawo futhi ngabona labo bantu. Manje umoya wakho uzaphenduka kulowo mzimba, futhi lolo hlobo lomzimba, umphefumulo ongumzimba ongadingi ukuba udle lokunjalo. Nxa leli thabhanekeli lasemhlabeni lidilizwa, silelinye eselivele lilindele, umzimba wasezulwini. Futhi ngalowo moya lalowo mphefumulo, lo mzimba wezulwini uzavusa njalo lo mzimba wemvelo okwaleyo imileniyamu enkulu. Bona ulamandla phakathi kwakho manje ukukwenza lokho manje. Kodwa lawo mandla olawo kuwe manje angenza umhlaba omutsha. UNkulunkulu akala ezincinyane indawo ezibuthakathaka lezinkulu indawo ezisindawo ezilamandla ukuthinta ukuncinyazane kukaNkulunkulu kulamandla wonke. Bona okuncinyane ukuthinta ukuncinyazane kukaNkulunkulu. Ngakho liyazi, ngakho ngizama ukulingenisa okholweni manje. Uyakwazi ukuthi enye into yenzakele kuwe njengomKristu, liyakwazi. Wawuvame ukuhamba phansi lapha odakeni, lodaka lonke lesono lokunatha lokubheja lezinto zomhlaba. Awu, masinya lapho ukholwa ukuthi uKristu uthethelela izono zakho, waphakama ngaphezu kwalezo zinto. Manje uhamba phezulu lapha, bona phezu kwakho konke. Ngani? Ngenxa yokuthi uyakholwa ukuthi ungumKristu. Khona-ke lapho usamukela uKristu, futhi umoya ongcwele wabuya kuwe. Khona-ke ulokhu ukholwa kumoya ongcwele, lokho kukunika amandla okuhamba phezu kwalolo hlobo lwempilo yesono. Awu, manje into kuphela okumele uyenze ukhwela phezulu ekusilisweni, woba lokholo oluningi nje, qhubeka nje ufuqela phandle. Bona, futhi nanko-ke manje khona-ke uyagula, futhi awusuye umKristu. Woba ngumKristu khona manje ukuze ukuthi lawo mandla okusilisa azangena kuwe ngokuba ngumKristu, futhi lokho kuza kunika ukholo okuhamba ngaphezu kwesono, kuza kunika ukholo. Futhi yonke into olesidingo ngayo kulolu hambo iphakathi kwakho manje. Futhi into kuphela okumele uyenze ukuba lokholo kuNkulunkulu, lokho okufuqa izinto ezinhle phandle kwakho. eziphakathi kwakho ngomoya ongcwele. Ngiyakuzwisisa ngokucacileyo manje, ukutholile na? Ngiyakholwa uBhili wangitshela busuku obedluleyo, wangifonela futhi wathi ngena lokhu kusa, ikakhulu lapho kusiza umuntu oyedwa ecabanga ukuthi silezi nkonzo liviki zalezo mpawu eziyisikhombisa. Futhi balethe umntwana ogulayo, ngiyakholwa futhi nxa ulapha manje mnumzana, khumbula awungeke ukholo lwakho lwakho luzafanele luhambele lowo mntwana, nxa ku ngomncinyane umntwana olusane. Kodwa manje mangithathe omunye umbhalo, nxa kulungile okwesikhatshana nje. Khumbula nje manje emavangelini sibala kusathiko 16, ngiyakholwa semisebenzi lapho uPawuli loSayilasi babesentolongweni ngobunye obusuku. Futhi babechayiwe ngoba baxotsha umoya kadeveli waphuma enkazaneni eyisanuse. Futhi futhi inkazana ababusi bayo bazonda ngakho. Futhi babachaya babafaka entolongweni yangaphakathi. Futhi ke lapho bekwenza lokho, lapho uPawuli loSayilasi besakhuleka, futhi uNkulunkulu wathumela kuzamazama komhlaba futhi wanyikinyela phansi intolongo. Umlindijele weFilipho enduna yekhulu, okuyikuthi ukulahlekelwa izibotshwa zakhe kwakuyikuba impilo yakhe uqobo yokubhadalela izibotshwa, wadonsa inkemba yakhe futhi wayeza kuzibulala. Lapho uPawuli egijima futhi wathi, ungazilimazi, sonke silapha. Futhi linduna yekhulu yayibe yathi okunye ukucabangela ababelakho ngoPawuli, futhi labo babengabe bahlabela amaculo, babengabe bafakaza kumbe benza enye into, kodwa loba yini okwakuyikho babekwazi ukuthi babengamadoda angcwele. Bayakwazi ukuthi kwakukhona enye into eyahlukileyo ngalawo madoda, ngoba ngokuphangisa wabuza, kuyini okufanele ngikwenze ukuba ngisindiswe? Kuyini okufanele ngikwenze ukuba ngisindiswe? Manje uPawuli wathi, kholwa enkosini uJesu Kristu, futhi wena lendlu yakho liza kusindiswa. Awu, manje nxa ukholwa enkosini uJesu Kristu, lokho akutsho ukuthi insindiso yakhe izasindisa indlu. Kodwa nxa lokhu ukholwa okweneleyo kuNkulunkulu ngenxa yosindiso lwakhe uqobo, engaba lokholo olufanayo ngokwendlu yakhe, futhi indlu yakhe izamele ingene, bona into efanayo, okufanayo loJobe akwenzayo, njengoba ngatsho ngobunye obusuku phansi eGeorgia enhlanganweni. Ngathi uJobe wathi, manje angazi abantwana bami bonile, kodwa sithi bengabe bonile. Futhi uJobe walento eyodwa yokwenza ukuba ngolungileyo, lokho kwakuyikuba ukunikela umnikelo wokutshiswa. Wathi uza kupha umnikelo wokutshiswa nxa abantwana bakhe babewonile, khona ke babeza kuxolelwa ngesono sabo. Futhi kwakuyinto enhle lo baba ayeyenzile, lo ngubaba ocabanga kahle. Sifuna abaningi balolo hlobo lwabo baba lamuhla. Futhi uJobe wanikela umnikelo wokutshiswa, lokho kungaphambi kokuba ingozi yakhe ingene. Kodwa lapho abantwana bakhe bonke babulawa, lezi mvu zakhe zonke zabhujiswa, futhi konke ayelakho kwathathwa, futhi wayehlezi phezu kwesilotha ngemuva kwendlu yakhe eziphala sibi sakhe ngodengezi. Linanzelele, emva kwensuku zakhe zengozi, lapho uNkulunkulu eqala ukubuyisela kuye njalo, lapho ayele nkomo eziyinkulungwane ezilithumi lokunjalo, wabuyisela kuphindwe kabili, futhi waphinda kabili izimvu zakhe, futhi waphinda kabili into yonke. Kodwa linanzelele na, futhi uNkulunkulu njalo wanika uJobe abantwana bakhe abayisikhombisa. Like lacabanga lapho ababekhona, lo mnikelo wokutshiswa wabamela. Babesindisiwe besenkazimulweni, bemlindele ukuthi abuye. Ukanye labo lamuhla, wena lendlu yakho lizasindiswa, bona. Manje uJobe wayelento eyodwa yokwenza ukuba ngolungileyo, kwakuyikunikela umnikelo wokutshiswa. Ulento eyodwa yokwenza ukuba ngolungileyo yikuthi woba lokholo kuNkulunkulu. Ngoba ngokholo usindisiwe, ngokholo usilisiwe, ngokholo uthola yonke into olayo, bona. Kungokholo ukuthi uyakukholwa. Manje kholwa enkosini uJesu Kristu, futhi wena lendlu yakho lizasindiswa. Manje mnumzana, nxa ulengane lapha ukukhulekelwa, kholwa wena sibi sakho. Ngilapha ukuzobeka ukholo lwami lolwakho, futhi siza kukholwa ndawonye ukuthi uNkulunkulu uzasilisa leyo ngane. Uyabona, silawo phakathi kwethu amandla okwenza lokho. Ulamandla phakathi kwakho ukukwenza. Wonke umKristu ulamandla okukwenza. Kodwa manje nxa singathola lawo mandla abuswa ngumthetho, njengoba ngihlala ngisitsho, kunjengamandla okudonsela phansi abusa amanzi. Ngoba ngumthetho, amandla okudonsela phansi abusa amanzi. Ilanga libuswa kumbe umhlaba, ukubhoda komhlaba. Awungeke wenze nje ilanga lenze into eyodwa, khona ke uthi, ngiyakholwa ngifuna kulala isikhathi eside kancinyane, mana wehola. Aliyi kukwenza, bona, ngoba kulomthetho. Nxa ungasebenza ngokomthetho lowo, awu, khona ke yonke into izalunga. Nxa ungayalala ngesikhathi, ungavuka ngesikhathi. Futhi nxa njengokuthi sile chibi superior, ichibi Ontario, ichibi Haroni, lawo wonke lawo amachibi amakhulu phezulu lapha, silamachini ezinkulungwane aphindwe ngezinkulungwane zama-ekha omhlabathi, emaphandle eNevada laseCalifornia leArizona leNew Mexico. Atshayo efuna lawo manzi, umhlabathi ongakhulisa loba yini. Ungondla umhlaba wonke phandle lapho, nxa kuphela wawulalawo amanzi phezulu lapha phansi lapho. Futhi kwakungasoze kukhathaze lokho, ngoba kuthelezelwa umthombo ontshantshazayo. Masinyane nje kuphuma, kuyabuya nje kugcwale njalo, ngoba amandla okudonsela phansi ayakubamba. Awu, manje nxa ungasebenza ngokomthetho wamandla okudonsela phansi, ungathatha wonke lawo amachili amakhulu futhi uthelezele ilizwe lonke phandle lapho. Futhi wondle umhlaba wonke, akula muntu ozalamba. Kodwa ungeke uhlale lapha futhi uthi, yebo ngiyakubona sibili. Kufanele uhambe uyekwenza. Awu, yiyo indlela efanayo ngomthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu lukholo. Futhi silokholo lapha lokhukusa. Ukusilisa loba yuphi umkhuhlane, ukwenza loba yini. Kodwa kubuswa ngomthetho, futhi lowo mthetho lukholo. Umthetho kaNkulunkulu lukholo. UJesu wathi, loba iziphi izinto elizifisayo lapho likhuleka, nxa lingakholwa ukuthi liyakwamukela, lingaba lazo. Nankodwa, ngakho lukholo olukubusayo, futhi ukholo lunikiwe kithi njengoba nje silesidingo sakho. Manje kufanele si uNkulunkulu uyabela abanye bethu ukholo, abanye olunye ukholo. Akusiwo amandla amakhulu kamoya lawo olawo, ngoba lapho usiba ngumKristu usuvele waba lawo amandla, kodwa usilela ukholo ekusebenziseni lawo mandla. Ngakho manje lokhu kusa lapho siza kuzokhulekelwa. Khumbula iBhayibheli lakhuluma lokhu, lokhu kuliqiniso. UJakobe 5:14, nxa kungaba khona omunye phakathi kwenu ogulayo, makabize abadala bebandla. Mababagcobe ngamafutha futhi babakhulekele. Umkhuleko wokukholwa uzasindisa ogulayo, loNkulunkulu uzamvusa. Kuyisithembiso. Nxa ungakukholwa. Ngakho-ke bona, usiliso lwabelwa emuntwini ngamunye. Kwakusensukwini zikaJesu waseNazaretha, wayengeke asilise abantu ngokuphambene lokholo lwabo, lwabo uqobo. Wathi ngiyenelisa nxa ukholwa. Nxa ukholwa ukuthi ngiyenelisa ukwenza lokhu, ngingakwenza nxa ungakukholwa. Ngakho abanye abantu baphosela amandla okusilisa kwabanye abavangeli. Akusikho lokho. Amandla okusilisa aphakathi kwakho, aphakathi kwakho. Bafaka nje inqola phambi kwebhiza. Umvangeli akalamandla okusilisa. Umoya ongcwele olamandla okusilisa, futhi ulomoya ongcwele yiso isihlahla esincinyane oyiso. Lazo zonke izinto olezidingo ngazo ziphakathi kwakho. Ngakho-ke uyaqala nje ukunatha kuvela esithembisweni sikaNkulunkulu. Usithi liqiniso, uNkulunkulu wathi uzangisilisa ngamanxeba akhe ngasiliswa. Nanko-ke, uyakwazi lokho okwenzayo, uyaqala kufuqa ukusiliswa, yikho kuphela. Bona, futhi-ke, abanye bangabona lokho olakho. Manje lokho oyikho, ukholo isiqiniseko sezinto ezithenjiweyo, ubufakazi bezinto ezingabonwayo. Ngingabeka leso sihlahla esincinyane phandle, angiboni ama-apula kodwa aphakathi lapho. Leso sihlahla esincinyane siyakwazi ukuthi aphakathi lapho. Ngakho uyaqala kunatha, efuqa lokufuqa. Ngoba wayesazi kukimi, ngiza kuphumisa phandle lapha ngemva kwesikhatshana. Nginika isikhathi esincinyane, ngibekele nje isikhathi esincinyane. Uyaqhubeka nje enatha, yebo ngiyakwazi ama-apula akimi, ngiza kuwaletha emva kwesikhatshana. Kuthi into yokuqala uyazi, nanka isiza ama-apula, ngoba wakholwa ukuthi aphakathi kwakhe. Futhi nxa ukholwa ukuthi amandla kamoya ongcwele aphakathi kwakho okukusilisa, nanko-ke, qhubeka nje ufuqa. Bona, ulokholo, awungeke ubone impumela khona kanye, kawuyiboni. Manje bona, uJakobe walungisisa u-Abrahama ngemisebenzi yakhe. UPawule walungisisa u-Abrahama ngokholo lwakhe. Kuyini esikutshoyo ke, phakathi kwababili. U-Abrahama wayekhuluma ngalokho, ngitsho, uPawule wayekhuluma ngalokho uNkulunkulu ayekubona ku-Abrahama. Futhi uJakobe wayekhuluma ngalokho, abantu ababekubona ku-Abrahama. Bona, manje bona. Ngakho-ke uNkulunkulu wayekwazi lokho ngaphambi kokuba ingane ibuye, ukuthi u-Abrahama wayelokholo. Futhi u-Abrahama wakuqinisa kuNkulunkulu ngokwenza sengathi yena ukuthi ingane yayizakuza lapho engazali. Wayengela abantwana, isibeletho somkakhe sasifile, futhi yena engazali. Kodwa kunjalo wayesazi phakathi lapho kwenye indawo kwakulengane. Uyabona, waqhubeka enatha isithembiso, eqamele komkhulu u-Elshadayi kaNkulunkulu, ivele. Eyamile lapho, enatha, esazi ukuthi uNkulunkulu uza kumnikeza. Wakwazi ukuthi kwakuyisithembiso, futhi wayemele akwenze. Futhi singabantwana baka-Abrahama, ngakho kasiyameni esithembisweni sakhe, futhi sibambe lapho, sisazi ukuthi uNkulunkulu uza kwenza. Watsho njalo. Liyakukholwa manje. Khona-ke makuthi abagulayo bafole phezulu lapho kolunye uhlangothi kumbe olunye abafuna ukukhulekelwa. Futhi nxa singathatha ilunga omdala lapha futhi sibagcobe ngamafutha, ngiza kubakhulekela. Futhi sizakholwa ukuthi uNkulunkulu uzabenza munye lamunye wabo baphile. Nxa ungakholwa. Teddy ungaphi? Woza ngalapha kulolu hlangothi lokunene lokho kuhle, futhi ngifuna udlale kholwa kuphela. Futhi lapho besiza, kasikhothamiseni amakhanda ethu abanye bonke umbuthano, futhi masibe semkhulekweni kulaba bantu ababuyayo. Baba wethu osezulwini siyaletha kwelokhu kusebizweni lika Jesu Kristu laba abayanga abagulayo ubuntu obuhluphekayo abaphakathi kwalesi esili esinzima isimo esiluhlupho olukhulu. Ngiyakukholwa wena Nkosi, ngiyakwazi ukuthi amazwi akho aliqiniso, aliqiniso kakhulu, awangeke ehluleke, ngoba angelikaNkulunkulu elilaphakade futhi ilizwi elingapheliyo. Alamandla wonke njengoNkulunkulu ayikho, ngoba ayingxenye yakhe. Ekuqaleni kwakuyilizwi futhi ilizwi lalilonkulunkulu futhi ilizwi lalingunkulunkulu futhi ilizwi laba inyama lahlala phakathi kwethu. Manje siyakukholwa lokho Nkosi ngenhliziyo zethu zonke, ngomphefumulo wethu wonke, ngakho konke okungaphakathi kwethu. Siyakukholwa futhi ngizamile ngethobileyo indlela engathi ngeyobuntwana ukukunikeza ebantwini ukuze bazwisise ukuthi bazi ukuthi amandla kaNkulunkulu ahlezi phakathi kwabo ngabe ngaba lokholo lwabo kuphela ukuthi balandele izilayezo zikaNkulunkulu. Yiyo indlela abasindiswa ngayo, bayabuya futhi baphenduke okwezono zabo futhi babhaphathizwa elizweni likaJesu Kristu njengokweBhayibhili leli imisebenzi 2. Futhi ke uPetro wathi ukuthi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele futhi nanku kusiza khona kanye nje ngoba ilizwi likaNkulunkulu libonakalisiwe. Awu, manje into efanayo baba siyakwazi kuliqiniso lapho sigcoba abagulayo ngamafutha futhi sithandaze umthandazo wokholo ozasindisa abagulayo. UNkulunkulu uza kubavusa. UNkulunkulu makuthi omunye lamunye asuke kule altare kulindawo lokukusa ejabula futhi ethokoza ekwazi ukuthi uNkulunkulu ubasilisile. Hamba futhi wenze uphile ngoba siyabanikela kuwe manje ebizweni likaJesu Kristu. Futhi makuthi omunye lamunye asiliswe futhi abambe umbono lokho okutshoyo njengoAbrahama wabiza lezo zinto ezingekho sengathi zikhona kungela ndaba lokuthi impumela iyini lokho kwakulani okokwenza ngokholo. Impumela ayisilutho, ukholo seluvele lwabamba futhi ukholo luyikuqiniseka kwezinto ezithenjiweyo lobufakazi bezinto ezingabonwayo. Nkulunkulu makuthophele kujule enhliziyweni zabo ngoba baya kudinga wena. Ngiyahamba njengenceku yakho ethobekileyo okuma lapha kanye lezinye inceku futhi siyakucela Nkulunkulu ukubeka enhliziyweni zethu okwalaba bantu abagulayo. Siyakucela ebizweni likaJesu, amen. Omunye umuntu wathi umfowethu Isla Bhila wayesesakhiweni futhi ngiyakholwa kulo munye umthumayeli lapha okhokhele emkhulekweni lokhu kusa. Singathanda ukucela bonke abathumayeli lapha loba yini abayikho nga ungabuya phezulu lapha futhi ume kule altare kanye lathi okwesikhatshana nje kancinyane. Ngiyacela abazalwane, la madoda mfowethu Ben, ngiyabonga, wozani khona phezulu futhi lime ngalapha ngaku altare lapha ukuze sibe lomkhuleko kanye lalaba bantu. Bekani izandla phezu kwabo manje lapho bedlala ingoma futhi abathumayeli bathatha indawo yabo lapha. Ngakho thina ngamunye engabeka izandla phezu kwabagulayo. Kasiboneni lisetsha phansi entabeni ngaphetsheya, ngibona indoda isiza. Yayingehlukananga kuloba yiphi enye indoda, wayeyindoda ejwayelekileyo engathi ilo mzimba omncinyane onunubeleyo ngingatsho. Njengoba simbona ekhangela amehlo akhe phansi ngase senkundleni ethatha indawo phansi esigodini, kwakungabapostoli bakhe babelomfana phansi lapho owayelesithuthwane futhi kungela kuthandabuza. Kodwa lokho ababekutsho, umsilise Nkosi, umsilise. Kodwa uyabona ukuthi nje umsilise Nkosi, umsilise akusoze kukwenze lokho, akusoze kukwenze nje. Kufanele kube lenye into ngamuva kwalokho, umsilise Nkosi, umsilise. Bona futhi nxa ngingakwenza ukukholwe lokho futhi ukholwe lokho ngenhliziyo yakho yonke, uzakusiliswa nxa ngingakwenza ukuthi ubone umbono osilile. Manje khangela labo abafundi bemile lapho, mhlawumbe benyikinya, mhlawumbe befuqa kakhulu. Kukholwe mfowethu, kukholwe, haleluya, kukholwe, msilise Nkosi, msilise. Kodwa udeveli wahlala khona lapho ngoba kazange athole ukholo olweneleyo lapho ukumenza asuke. Kodwa nanku kusiza oyedwa phansi edabula ngasentabeni futhi masinya lapho lo devil enanzelela ukuthi lokho kwakwahlukile kancinyane kwamanye amadoda. Bona manje ilo uhlobo lwabantu esifuna ukuba lalo lapho njengenkosi yethu uJesu. Yebo, kungabi nje ukubuya embukisweni, kodwa woza thanda uNkulunkulu wethu ukwazi ukuthi silo msebenzi esiwuthunyiweyo ukuya kwenza lokho. Lo ngumsebenzi wethu esiwuthunyiweyo. Konake lapho esenyukela kubaba, ngicabanga lokhu kulapho lingoma eyalotshwa ivela khona. Yabhalwa ngelizwi wathi, Nkosi, woba lesiyawo phezu kwendodana yami ngoba uhlukuluzwa ngudeveli okunhlobonhlobo. Wathi kumphosela emlilweni futhi yome eqhalo kunjalo. Wathi ngamletha kubafundi bakho kodwa bebengenelisi ukumsilisa, kodwa ngacabanga wathi ngiyenelisa nxa ungakholwa. Manje ngilamandla ngaphakathi kwami, wathi ukukwenza Nga ungakholwa lokho. Ngabe uNkulunkulu engiyekela labo bantu abadliwe imvukuzane, abahlezi lapha lokhu kusa, abakhwelwe abalaliswe embhedeni ngokubanjwa imvukuzane, le mvukuzane yegazi, umkhuhlane, izinhlupheko. UNkulunkulu engabasilisa futhi akwedlule wena na? Kungeke kube njalo. Hathi, bona manje, akehluleki. Ngingakwenza, nga ukholwa. Kuyini akutshoyo? Manje mfowethu Taylor, woza phezulu. Manje lapho ngikhuleka ngifuna ukuthi ubeke izandla phezu kwabantu loba yini abakudingayo uthi lehle phansi emzileni. Mfowethu Neville, wena gcoba ngamafutha futhi labazalwane. Ngifuna umuntu wonke phakathi kombuthano lekhanda lakho likhotheme manje, wonke umuntu ngokujulileyo emkhulekweni. Nkosi, woba lesihawu ngiyakhuleka futhi silisa laba abantu ngebizo lika Jesu Kristu. Amen. Ebizweni lika Jesu wase Nazaretha. Abaningi emzileni ebakhangela ukubona ukusabela kwabo ukuthi babenjani, ukubona ukuthi babesabela kanjani esenzweni, bona kulento enjalo enjengesenzo baphakeme futhi babuya phambili. Enye into indlela abasabela ngayo kuleso senzo abasenzileyo emva sebefike endaweni yokukholwa ukuthi lapho bekhulekelwa baza kusiliswa, khona ke khangela ukusabela kwesenzo sabo. Manje umalisi wethu ulombiko omuhle kithi ngileqiniso lokhu kuza. Into eyodwa engizathanda ukubabaza ngayo kwesikhatshana, kwakuyinkazana ekatolika inyile lapho ngaku-altari. Insuku ezindutshwane ezedluleyo wayesendlini yami yena lomkakhe, futhi ngazile umkakhe okwesikhathi esithile. Futhi kwakulenye into mayelana lapho sihlezi, kungxoxiswano yasensitha. Yikho lapho esaba khona lo mbono, yikho lapho ngangivame ukuba lakho lapha ebandleni, kodwa nje kwathatha ekuseni lokunjalo, futhi-ke kwakuphakathi lapho. Angizange ngitho ulutho ngoba yena eyintombazana, enye into ehlezi ewondlwe ebandleni lekatolika lokunjalo, kodwa wahamba ukuyakhulumela umama wakhe. Futhi ngaleso sikhathi ngabona umbono kamama wakhe, ngamtshela uhlupho lukamama wakhe olwaluyilo, futhi ngamchasisa lokuthi umama wakhe wayekhangele kanjani. Yebo, wayengumahluleli walokho loba kwakuqondile kumbe hathi. Angizange ngimbone umama wakhe empilweni yami, uyakwazi lokho. Futhi inkazana lokhu kuza yeza ku-altari lapha futhi yema ukwenza isivumo lokwamukela uKristu njengomsindisi wakhe. Wenze lokhu ku-altari lokhu kuza. Umfowethu Neville engazi wamgcoba ngamafutha ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani kanjani, wamgcoba ngamafutha wabagulayo, kodwa wakhangela ukuhamba kukamoya ongcwele. Manje kuyikuthi wayegcotshiwe, engaguli sibili kodwa egcotshiwe. Bona ukuthi kwenza njani into yonke isebenzele kokuhle wema njengomKristu. Manje emva kokuba isebe yilokho esikukholwa ukuba ngumKristu, manje wathi ungakhulekela umama wami, uyagula yilo ofanayo, ngakho ugcobo lwamafutha lwenziwa kusasele nje. Ngacabanga kuqonde kanganani ukuthi bona omunye umuntu esindiswa nje, uKristu wasimela thina sonke, umela bonke. Futhi masinya lapho inkazana isiba ngumKristu, khona ke ufuna ukumela omunye umuntu futhi. Kutshengisa ukuthi umoya kaKristu ubuya phakathi kwethu lapho sisindisiwe sibili. Manje lokho kuhle sibili, ngiyakuthakazelela sibili lokho ukuthi lo moya omuhle wesiKristu wokukholwa. Manje khumbula nje, manje kuleli khosikazi elincinyane ulapha kwenye indawo la komunye umfazi wekatolika owabuya ngalapho, futhi ngizathanda ukutsho amazwi lawa ngingakabuyiseli inkonzo kumalisi wethu. Bona yilokhu. Manje ibandla lekatolika lali njengaleli ngesinye isikhathi, nxa ungabuyela futhi ubale iBhayibheli lelo esilikholwayo, futhi uyakwazi ukuthi ibandla lekatolika kwakulibandla lakuqala. Lokho kuliqiniso, kodwa lasuka kumfundiso zayo. Le kwakuyimfundiso yebandla lekatolika, kodwa liyabona bala makhulu ayisithupha lokunye amanye amabhuku lawo opapa lokunjalo ababewabhalile. Lokho nje kungcwele kibo njengaleli Bhayibheli. Ngakho bona ukuthi lokhu kuyini, awukaguquki. Lokho okwenzileyo uguquliwe nje. Bona manje nxa uthatha, yebo ngiyathemba mhlawumbe abanye benu bona bobabili lokhu kusa babengabafazi, kungaba labantu bekatolika abahlezi lapha. Nga ungabuyela embalini yebandla, nga ungabuza umpristi wakho isenzo salaba abapostoli eBhayibhelini lapha kwakuyikuthi indlela leyo babe ngamakatolika akuqala na, uzakuthi yebo, futhi lokho kuliqiniso babe yibo. Manje bona khangela ukuthi lihlobo bani lwenkolo ababelalo. Bahlangana endaweni encinyane, indawo ethobileyo. Abazange bathi sakubona Maria kumbe bobaba bethu. Lo ngumkhuba webandla, kuyini abakutshoyo? Badumisa uNkulunkulu, bamemeza bakhala. Khangela lapha kumisebenzi 2, lapho umpostoli Petro ongcwele, lo Jakobe, lo Johane, labo bonke babendawonye. IBhayibheli lathi bakhuluma ngendimi, futhi bamemeza futhi benza la kanjalo kanjalo. Begcwaliswe ngumoya, baze benza sengathi babedakiwe. Futhi kwaze kwathi lo mhlaba wangaphandle wabuza, bonke laba abasizwe zidakwa na? Futhi ke uPetro umpostoli, uPetro ongcwele, lapho esima futhi wathi, madoda labazalwane, lawa amadoda awadakwanga, kodwa agcwaliswe ngumoya, njengoba iBhayibheli lacho ukuthi babeza kuba njalo. Manje lelo kwakulibandla likatolika lakuqala njengokwemfundiso yabo. Manje liyabona, emva phose kweminyaka engamakhulu amabili abahloniphekayo baqala ukungena ebandleni. Khona ke kuyini abakwenzayo? Benza inhlanganiso yabo yakuqala ekhansilini yeNicene, AD 606. Benza okwabo lapho ikhansili yeNicea yabanjelwa eNicea eRoma, baqalisa ukungenisa bonke abahloniphekayo phakathi, futhi nje babumba ibandla, futhi benza ibandla. Emva kwalokho yadazuka kani kumbe kahlanu, bahamba basuka kulokho kusiya kubhishopi, kusuka kubhishopi kusiya kupapa, futhi kusukela kulokho kwabuya iGreek Orthodox labehlukeneyo, baze badazuka kuze kube yilokho elikubona lamuhla kuzinhlobo zonke zokudazukana. Kodwa isizama ukukwenza mngane wami weKatolika, bona singamaKatolika lathi singabakuqala ekuqaliseni kweKatolika, futhi ibandla lelo abasibiza lona manje ikakhulu sibalwa njengePentecostal ngoba sikholwa esibusisweni sePentecostal. Ikho lapho ibandla leKatolika elahlelwa khona, futhi kunhlanganiso zethu zePentecost lamuhla nqa ngali umhlaba ongama isikhathi eside okweminyaka engamakhulu amahlanu, inhlanganiso yePentecostal izakuba ngepholileyo kakhulu ukwedlula ibandla leRoma Katolika eliyikho lamuhla. Liyaqhubeka nje lisiyakhatshana ngendlela efanayo, futhi lapho behlela inhlanganiso benza ikilapho ngakho, futhi ke bayikilapho lamalunga lemiphefumulo engaguqukanga. Ngwabami abaligugu abafowethu abathandekayo labodade kini lonke, njengenceku kaNkulunkulu angikaze ngikhulume lokhu ngaphambili emhlabeni kuleli bandla, angikaze ngikutsho. Kodwa njengomprofethi wenkosi ngithi kini, lokhu yikukhanya, hambani kikho.